sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhlaka 16 kuZibandlela 2025 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uthambo uyozo besenza umsebenzi weCabinet. Angiboni ukuthi bazafana lama cabinet members ama administrations adlulileyo.
Idale leSenate liqhubekela phambili likhulumisana labakhethwe ngumnumzana Donald Trump ukuba ingxenye yedale leCabinet yakhe.
Makhangela uMnumzana Trump, inumber of billionaires kwele Melika iqanse kakhulu ngaphansi kombutho wakhe. So ngibone ngathi uMnumzana Trump ungani lama-positive.
Izizalwane zeZimbabwe zile mibono etshiyeneyo ngokuza kwenziwa ngumnumzana Donald Trump okhangelele ukugcotshwa ngomvulo ukuba ngumongameli omutsha weMelika. Sokulungiselela uhlelo lokuhlolisisa umbhuqazwe wegugrawundi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Idale leSenate liqhubekela phambili likhulumisana labakhethwe ngumnumzana Donald Trump ukuba ingxenye yedale leCabinet yakhe. Okhethwe nguTrump ukuba ngumphathi ntambo indaba zekhaya, umnumzana Doug Burgum namuhla ukhulumisana labaphethe uhlangothi lwezomlilo lezemvelo iSenate Committee on Energy and Natural Resources. Asebekhulumisane lehlanganiso ezithiyeneyo zeSenate wagoqela umnumzana Marco Rubio ocelwe nguTrump ukuba akhokele uhlangothi lukahulumente olubona ukudlelana namanye amazwe olwe-US State Department. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Washington Jamela olandele ezombusazwe ekhonapha eMelika.
UTrump nguyozo besenza umsebenzi weCabinet. Angiboni ukuthi bazafana lama cabinet members ama administrations adlulileyo ukuthi bebesenza ama decisions bemebodwa and then kube i-decision ka cabinet minister ka secretary law, like uBlinken kunjenje nguye obesenza ama negotiations njalo futhi singakhangela kakhulu ku Department of Justice. So uPam Bondi uzabe esenza okufunwa nguTrump, so akula decision azoyenza independently ngaphandle kukamongameli.
Baba Jamela, ubone ngazani laba abanye abakhethwe ngumnumzana Trump kambe bazathuthukisa umnotho yini welizwe lweMelika?
Hayi, okomnotho ngibona ngani bazozama noma nje eqinisweni umnotho welizwe ilizwe right now liyaqhubeka liyaphambili vele umongameli uBiden ukulishiye sesendleleni eqondileyo noma intengo yezinto isasephezulu.
Lo ngumnumzana Washington Jamela olandela zombusazwe yaseChicago khonapha eMelika. Iningi labantu eZimbabwe liveza imibono etshiyeneyo ngomnumzana Donald Trump okhangelelwe ukugcotshwa ukuba ngumongameli weMelika ngeviki ezayo eWashington DC. Intelezindaba yeStudio 7, uEzra Chisa Spanda uxoxela abanye babo eKobulawayo.
Umhlaba wonke ukhalele ukuthi uTrump osethatha intambo kwesibili uzabusa njani. Umnumzana Zwelethu Mhlanga uthi uTrump kathanda abantu bezwakazi leAfrika.
Kungawuthokozisa hlezi umhlaba wonke, kodwa engxenye thina esikunanzelelayo njengama-Africans ukuthi ubaba lo kungenzeka ukuthi abe engasithandi ngokunanzelela kwami. Angiboni ukuthi sizathola okuningi okuvelele eAmerica, kodwa engxenye kungaba kuyi-political mileage esayidini lakhe yena, engxenye labamsekelayo. But thina ezamaZimbabweans angiboni kakhulu ngokunanzelela ukuthi isikhathi esiningi siphila kwi-economy ebuhlungu, kodwa kazaze sithole uncedo oluvelele America direct to us.
Unkosikazi Samuel Zodube uthi wesabela abantu abansundu ngaphansi kombuzo kaTrump.
Ukungena kukaTrump mbona ngani omama labantwana bazabandlululwa kakhulu ikakhulu iziphephele nabantu abamnyama ngoba uTrump engumuntu olobandlululwa kakhulu.
Umahlekisa olodumo umdawini Sibanda Chuma uthi kukhona okuhle ngoDonald Trump.
Kule nto endithanda ukuthi ikhulume ngoDonald Trump yena. Otherwise, elsewhere, the guy is good because he's got boldness and a leader. And when a leader believes what he believes in and he pushes it, and but Trump, mina into one and in tandem, a conocutica funama foreigners. They listen, young Kulunku, we are one people created in the image of God, we've got to coexist. Agupela Kona, Amadisa Konaposi.
Umnumzana afunana indimande ugcizela amazwi kaMdawule sithi uTrump wazi kakhulu ezomnotho.
Makhangela umnumzana Trump inumber of billionaires kwele Melika iqanse kakhulu ngaphansi kombuso wakhe. So ngibone ngathi umnumzana Trump unganilama positive amaningi kakhulu. Njalo kumazwe aseAfrika singabona mhlawumbe labo sebethola uncedo lungekho attached to izinto ezifana nabo LGBTQ ukuthi kumele bavumelane lalezi yazinto.
Abanye bathi abanalwazi olujule ngoTrump. Mnumzana Dry Jean Moyo uthi kakwazi ukuthi uzanceda njani eleZimbabwe.
America sinomongameli omutsha but anginasho ukuthi uzasincedisa thina lapha eZimbabwe.
Ohlaziya ezombusazwe ezimele umnumzana Greta Sibanda uthi impilo zabantu zizajintsha ikakhulu kulabo abafuna ukuyahlala eMelika.
Ngibona ikakhulukazi labo abangelamaphepha, ngibonakani impilo yabo iza kuba nzima kakhulu. Lalabo abafuna ukungena kathese eMelika, ngibonani kuza kuba nzima kakhulu. Yeah, mbonani uza kuba nzima kakhulu ngoba indoda efuna izinto zayo, indoda efuna amandla kakhulu, indoda efuna ukubonakala ukuthi khona. So mbonani kuzokuba nzima kakhulu. Sikhangele njalo lezimpilezi ze-Ukraine, Russia, mbonani hayi zizaqala ukwehla sibili nxa ngibona embusweni kaTrump.
UTrump oyebandla lama-Republicans wanqoba unkosikazi Kamala Harris wama-Democrats kukhetho olwaqhutshwa ngoLwezi ngomnyaka odlulileyo, njalo uthatha amatomi kumnumzana Joe Biden. Ngiyobulawayo ngimela isido 7 ikamela mwenza Jesus Banda.
Nansi isaziso balaleli beStudio 7 ngomvulo ntambama kusukela ngo-7 PM kusiya fika u-9 PM. Sizalethulela ngokugcweleyo ukugcotshwa kwamongameli welizwe omutsha umnumzana Donald Trump. Khongozelani emsakazweni weStudio 7 lasenkundleni yeFacebook emakhasini ethu abalisa ele-VOA Ndebele, VOA Shona kanye lele-VOA Studio 7. Sizalethulela udaba lolu njalo ebulenjini kuma-websites ethu kumakheli alandelayo voaindebele.com, voaishona.com laku-voazimbabwe.com. Lingakhohlwa ukusilandela njalo ku-VOA Ndebele WhatsApp channel ukuze lithole indaba zethu ngokugcweleyo. Osephuma esikhondleni sikamongameli weMelika umnumzana Joe Biden wethule amazwi akhe okuvalelisa izolo kusihlwa, wasola kakhulu ukungenela kwabantu abanothileyo kwezombusazwe zeMelika esithi le yingozi ephazamisa umbuso okhululekileyo. UBiden uza kwehla embusweni esededela umongameli omutsha umnumzana Donald Trump ngomvulo. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Lanxa engabavethanga ngamagama abantu laba, umongameli Biden ukhanya ubekhuluma ngezinothi ezifana losomabhizimusi onothe ukwedlula umuntu wonke emhlabeni jikelele umnumzana Elon Musk. Yena osekele uTrump ngezigidi lezigidi zemali emkhankasweni wokhetho lwanyakenye.
The dangerous concentration of power in the hands of a very few ultra wealthy people.
Kuyingozi ukufaka amandla ezandleni zabantu abalutshwana abanothileyo. Nxa bengafekelanga imigoqo, balakho ukuphatha umbuso wobutshapha. Ngikhuluma nje luyagxila uduwo lwezinothi esezilamandla kwezombusazwe eMelika.
Umongameli Biden uchothoze njalo amankampani enkundla zokuxhumana afana leFacebook ngokumisa inhlelo zokuvimba impiko yamanga ethulwa enkundleni lezi. Sithi iqiniso kumele liqakathekiswe ngaso sonke isikhathi ukuze kuvikelwe umphakathi.
The free press is crumbling. Editors are disappearing.
Ukwethula kwezindaba ngokukhululekileyo kuyachabalala. Abahleli bayanyamalala. Iqiniso selivalwa ngamanga ngenxa yokufuna amandla lenzuzo.
UBiden ukhulume njalo ngenhlelo zentuthuko athi ziqhutshwe nguhulumende wakhe ngemva kokungena embusweni ngo-2021. Inhlelo lezi zigoqela ukwakha izakhiwo ezintsha, ukuvuselela umnotho, ukuqeda umkhuhlane we-COVID-19 kanye lokulwisana lokuguquka komkhathi. Kumbiko owehlukileyo izolo njalo, uBiden wazise ukuthi ele-Israel labeqembu le-Hamas sebevumelene ukubeka izikhali phansi eGaza lokukhulula izibotshwa kanye lalabo abathunjiweyo. Sithi uhulumende wakhe udlale indima enkulu ekuqedeni limpi. Uthe uhulumende wakhe unikeze uTrump imininingwane yonke ephathelane lalesi sivumelwano njengomongameli weMelika omutsha ozaqala umsebenzi ngomvulo. Kodwa uTrump laye wethule umbiko esithi nguye odale ukuthi abeHamas labe-Israyeli bavumelane. Sibuze olandela ezombusazwe zeMelika umnumzana Tim Moringayi ukuthi ngubani phakathi kwababili laba omele athole imiklomelo ngalolu daba.
Umnumzana Biden waqala kudala ukuthi azame ukuthi kube le peace khona ngale Israel. So ukungenela kukamongameli Trump ongenayo next week lapha ube khulume emsakazweni the past week esithi ma kungela ceasefire or ukukhulumelana le Hamas ubeza iqeda du. So labo babona ukuthi hayi umuntu lo ongenayo unomzana Trump ungangithiwa vele uzayenza lokhu akukhuluma khona. So mina mbona ngangithiwa they both deserve the credit.
Umongameli Biden usuka nje embusweni ngomvulo ngemva kokuphatheka kwezombusazwe okweminyaka edlula engamachumi amahlanu 50 years. Wadonsa iminyaka emide elilunga ledale le-Senate. Olandela ezombusazwe umnumzana Dan Moyo uthi kunengi uBiden azakhunjulwa ngakho nguzulu weMelika kanye lomhlaba jikelele.
Abantu bazokhangela ukuthi umnumzana uBiden ungene ngesikhathi lapho ilizwe le-America beseliluze i-confidence kwamanye amazwe internationally. Ngoba siyakhumbula ukuthi umnumzana uTrump wayesekhiphe i-America kuma-treaty afana labo Paris Climate adila ngeze-climate change. Okunye abantu abazongikhumbula ngakho, I think yikho khona lokhu ukuthi uzamile kakhulu ukuthi alethe ukuzwisisana esingathi apromote i-democracy e-America.
UBiden ugqibe umbiko wakhe ngokubonga abantu beMelika ngethuba lokukhokhela abamupha lona. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abakuhlangothi olubona ngokuhlenga uzulu olwe-Palestinian Civil Emergency Service bathi ele-Israel libhombe eGaza ebusuku labulala abantu abafika amathuma esikhombisa phakathi kwamahola ambala kulotshelwane isivumelano sokubeka phansi izikhali empini yelizwe leli le-Hamas. Ibutho labele-Israel lithi selihlolisisa udaba lolo. Abaphikisayo baqhubekela phambili betshengisela emigwaqweni kwele-Mozambique kulandela ukugcotshwa kukamongameli Daniel Chapo okuthiwa ibandla lakhe ele-Frelimo laqibezela kukhetho olwaqhutshwa ngomfumfu nyakenye. Uhulumende uthi kukhangelelwe ukuba uhlelo lokuhlolisisa umbhuqazi wegugurawundi eMathebeleland oluzaphathwa zinduna njalo luphansi kukamongameli Emmerson Mnangagwa luzaqala kunyanga ezayo. Loba kunjalo baningi abachothoza imizamo kahulumende yokupholisa abanxeba abantu abalezihlobo ezabulawa ngesikhathi sombhuqazi lo eZimbabwe. eZimbabwe lisanda kuthola uzibuse. Kubika uNgqwele Dube.
Induna ekhokhela uhlelo lolu Mtshana Khumalo uchasisa ngokukhangelelwe ukuba kuza kwenziwa ngonhlolanja.
Siyavela sibili sizama ukuhlanganisa izinto ukuthi aluba kusenzakala siqalise kunyanga ezayo ukuthi siyefika ebantwini. Yona le viki ekupheleni kwayo nje izaphela, sizabe sihlangene sibe sithi ekupheleni kukaJanuwari sibone ukuthi sekuhambe kanganani. Ikakhulu silungiselela ama-ofisa azaba ku-province ukwenzela ukuthi kuhlanganiswe wonke ama-province omabili ibe endaweni eyodwa.
Loba nje uhulumende eqhubeka ngalolu hlelo kulabanye abathi impumelo yalo kayisoze ithakazelelwe nguZulu. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Mehluli Ndlovu wekhezi.
Into le sibone ngani yinto yokudlala nje ukulibazisa abantu nje ukuthi it's just like buying time, ngiyakubona nani kukwinto kwakhona lokho. And futhi kathesi kulabantu abalahlekelwa izinto zabo eziningi kakhulu, abantwana bayadubeka, akula ma-birth certificate, akulani, uyabona lemali zabantu zalahleka emabhanki.
Umnumzana Mlandu Ncube ohlala eCholocholaye uyalusula uhlelo lolu.
Sibone ngani indlela oluphathwa ngayo alisoze luphuthe kahle, ngoba akulocacayo ukuthi kuzenzakalani. Ukuthi njengoba sizahamba siyekhuluma izindaba zethu khonapho ezihlahleni lezo kuyabe kubize khona izinduna, i-guarantee yokuthi sizaba sethiwa thina esiyabe sikhulumile okwenzakalayo asilayo. Njalo okwesibili, akukhulunywa ukuthi kwenzelwani.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo okhokhela inhlanganiso elelwa ilungelo loluntu ibhetshu likaZulu uthi kayiqondanga indlela okuqhutshwa ngayo uhlelo lolu.
Kunani yebo izaqalisa, kodwa kamboni ukuthi izabe iyiprocess eyiyo ekhanya efitha kuma standard ayo aka victim. Bona ngazathi iprocess emanipulatwa ngu-perpetrator. O-victim akuchoyo bayathi ukuthi bafisa ukuthi ngabe ibanjwa kanje, kodwa kambona ukuthi kuyaqakathekiswa. So konke khona kuyabe kukutshengisa ukuthi i-process leyi ingaziyenzakale kayisoze i-address udaba lolo, kodwa kuqalise.
Obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezanu-P F umnumzana Farai Marapira uthi bazimisela ukuvezela uZulu impumela yenhlolisiso yombhuqazwe wegugurawundi.
Without public disclosure, there is no national closure. So the whole, according to the president, the whole intention of the exercise is to bring closure and to foster unity.
Ngeke kube lokuthola uma impumela yohlelo lolu lungazizwanga emphakathini. Umongameli wathi kusose kube lokuthola lokubambana elizweni, njalo lokhu kungenzeka indaba ingabanjwa ngendlela okusuthisa umuntu wonke. Sifuna abantu beZimbabwe bebambane.
Owalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra umnumzana Caspar Sibanda uyakulandula lokhu.
Into le ifuze ukuthi involve iZipra leZapa because iba bahlukumezwayo. So nabathatha izinduna betshiyela abaye ama-parties ayiwo ayedingwa ayebulawa igugurawundi bengekho phakathi, kuyahlupha kakhulu. Mbona ukuthi mina ngikwami umbona ukuthi kungasebenza ngoba thina yithi ama-victims.
Kwake kwenziwa inhlolisiso yombhuqazwe wegugurawundi ikhomishini ayikhokhelwa ligqwetha elizimeleyo umnumzana Simplicius Jambakwe engazange ivezelwe uZulu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, nginguNgqwele Dube.
Lamhlanje kuhlandla lethu lengxoxompikiswano sihlaziya udaba lokuthi kulabanye abakuzana uPF lamanye amabandla aphikisayo abalokhu bekhankasela ukuthi kuguqulwe isekelo sombuso ukwenzela ukwengezelela umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa lanxa ihlandla lakhe lesibili liphela ngo-2024. Sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo, umholi webandla leMthwakazi Republic Party, endawonye lomnumzana Innocent Ndivali, ohola ele Economic Freedom Fighters Zimbabwe. Mnumzana Ndivali usungula lingxoxo ngomzekeliso wokuthi kuqakathekile ukuba amabandla aphikisayo asebenzele ndawonye lelibusayo ekuthuthukiseni ilizwe.
Angiboni kulohlupho lokuthi ubaba uChabangu evakatshele upresident ezefika lemasimini kapresident. Upresident ayisiye president weZANU-PF, ngupresident weZimbabwe. So any opposition leader, including myself, sile right to go and meet the president. And I believe ukuthi vele we must normalize ama meetings lawa ama leaders awe opposition ukuze ehlangane lo president bembikele lokho abambikela khona. Ngibe sengikhuluma ngendaba ye term limit le, as long as ama processes wonke ezalandelwa akutsho ukuthi I constitution angeke yatshintshwa. Amazwe amaningi ala ma term limits we've seen in the past since sitadekile ukuthi siyahamba kuma elections kungela ama reforms. Ezinye izinto ezinjenge economic development, instability yelizwe, lokumakinga sure ukuthi those who have settled in various parts of the country, these things are formalized. So by postponing or even extending the term of president, given ukuthi she has started into eziningi.
Mnumzana Moyo, njengebandla le-MRP liyakusekela yini ukuthi aqhubeke umongameli Mnangagwa?
Asikusekeli lokho thina si-MRP. Ngokokuqala, kuma-initial stages of the constitution making yeZimbabwe, was there around 2010 kuma initial stages siya trainer eHarare under Kopak ngoba ngcosha eteleta stage. So ezinye zezinto ezancindezelwa ku constitution ekhona elizweni elizwa ekhona ezana ikuthi the sitting president kumele ahlale for 2 terms. Ngiyadabuka nxa ngisizwa umfowethu Ndivali, indoda engangithembe kangaka emuva lesisesonke kuzapho, esengani yena ukhulumela iZANU-PF. Ngiyakhangela futhi le ndaba sengezo oqale ngayo konke okungakhulunywa ngale yinto ezi stage managed. Ngeke ufike ngale ukhulume ngaye umuntu okubiza emzini wakhe umcastigate. Anyone ophosa uhulumende uyabotshwa, uyahlukunyezwa.
Sesibuya kuweke mnumzana Ndivali, uthini ngamazwi kamnumzana Moyo?
Ubaba Moyo is assuming ukuthi wonke umuntu ohlangana lo president in whatever platform kumele emcastigate. Sometimes we must be able to talk more, engage more, even as our political leaders. So uba kuChabangu into ayenzileyo le, it is more or less like the icebreaker. Mina as a leader of EFF, I can meet president any day, but it doesn't mean ukuthi I'm a member of ZANU-PF. Wena comrade Moyo, kufuze unikwe opportunity uyehlangana lo president wakho, umtshele zona izikhalazo ozifunayo ngokuthi iZimbabwe kumele iqunywe. Okwama terms lokho, we must forget about them. Awuntu ediliva thina njengama specialist from this left, we do not believe in term limits. That's why you won't comrade Malema can serve as many years as he can.
Ungasigqibela lingxoxo umnumzana Moyo?
Ya, ngiqhubeka ngisuka disappointed dadewethu ngomfowethu uNdivali, ngoba bekukuhle ukuthi ngabe uhle abe yi-extension yeZANU-PF.
Mana aqhubeke mnumzana Ndivali.
Let me talk Ndivali, awusoze ungitshele ukukhuluma. This is a political discussion. So I've got a right to respond the way I want, because I ukuthi angeke akhulume ngokushona la izoko emathebelele nje sithathele umhlabathi ngama mine konke okuthethwa ngamashona ama teachers esikolo kwazi wazi waxotsha wasuspenda uMP wakhe eebubi laphana uSibanda emashona lenje lekwaxotsha iNdebele uteacher ayisekendara kuzange kube indaba zalutho so ukuthi mina ngijone ngiqalisa ukutshona ngani mina ngiyahiroship uEmerson ukhulumeni igama wathi president wami ngifuna ukumkhonjisa futhi aso president wami ngupresident wakhe yena mina ngila president owabulala abantu bakithi abayedlula 40,000 angila president okhoze iclosure of ama injustices kobulawayo angila president oyehluleka ukunika abantu abafana nayo ama equal opportunities of employment and business uyakhohle ukuthi izana uPF le 2/3 majority kathi eparliament yena ukhulume outside parliament undibale EFF yakhe uzokulungisa ama reforms la engapi izek eu era nama elections isisana arm yezana uPF ikubona izana uPF ingaphumi izana uPF ayikazwini ama elections from 1980 up to this date so ama reform angaze kwa postpone nge 50 years mina nga ngizaphila I can bet lo ndibale akula zano ezophuma esikhundleni bazimisele ukuthi babe one party state
lo ngumnumzana mqondisi moyo umholi weMthwakazi Republic Party obexoxa endawonye lo mnumzana Innocent Ndibali okhokhela i-EFF Zimbabwe ebelo sithandekile emhlanga weStudio 7 sokuyisikhathi sokuza imibono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp
zingilele njalo la ku 2025 city yetinye basakazi abahle zingilele lonke mazibapho amahle sithemba ukuthi ningene kahle enyakeni omutsha njalo siyakuqhubeka ukukhulekela ilizwe lakithi ukuthi mhlawumbe inkosi ingasihawukela kulunge abantu babuyele bayisebenzele emakhaya abo ngoba ngethemba ukuthi baningi kakhulu abangasayithandi le mpilo yokwakha imizwi bengahlali kuyo umuntu wakho umuzi aqhubeke siyasebenza kwelinye ilizwe azazafe umuzi lo yakhile engakuhlalanga so impilo ebuhlungu kakhulu leyo ngiyabonga ngumasenga lakho nokobulawayo iphumule emadonkini
singele studio 7 siyabonga umsebenzi sidane futhi kakhulu ukuthi sizwe abantu bezanu besafisa ukuthi umnangagwa ahlale donke iziphume ihondo bonke laba basengezochabango othokozane khuphi vele ababa ngabathengi isizumela kudala abangahlukene nomuntu othwele ngoba umuntu uma eza kufuna ukudla yena kamnandi edayisa abafowabo edayisa izwe sakhe sonke ngalani ndaba yokuthi abantu bahlupheka kanjani vele fana ukuthi abe ngumthakathi izanu PF ukuthi bayixhasele ukuthi buseleni angazi ingane njengamanje esikoleni azikwazi ukuya abazali abasebenzi imali yeschool fees manje ngesikhathi kusaba usumgabi ischool fees lesi affordable konke umuntu that's why abantu bezimbabwe abaningi abafundile bafundiswa ngumgabi omnangagwa bathatha umqondo kamgabe ngendlela engayisiyo umgabi wayesalela embusweni kodwa wayekwazi ukuhlakanipha bona balela umbuso ukuthi bafuna ukwenzani and into abayikhiphela umgabi kuyini
salibonani izihlobo zami salibonani abantu bakithi ubuhlungu lokhu esikuzwayo okwenza kwa ngokochabango abalokhu besese nesifiso sokuthi umnangagwa aqhubeke busa thina abanye sibone lokuthi naleyo i-5 years le is too much ukuthi lo muntu ebelokhu esesikhundleni ngendlela esibona ngakhona ilizwe lichabalala ilizwe liyachabalala abantu bayaphuma elizweni ochabanga abanandaba bona bajabulela nje khona lokhu ukuthi bayathola imali le abayithola kumnangagwa ukuthi izwe limenjani kabakuboni lokhu yazi ezinye inkokheli zinkokheli nje kuphela ezingaboniyo nje ezidonswayo nje
hayi khona abantu uSmith kumele bembonge ngalokhu akuchiyayo ube akuso Smith ngempela kube asazi ukuthi abantu bakhupha abantu baphila ngayo uSmith kumele simbonge ngempela ngoba hayi laba bezamakhefu abantu laba bayihlulekile ezinye zihluleki ezingakwazi ezehluleka lokuzenwaya zisala ziqamba amanga kuphela amadamu okagcibilekile izikole zathiwa nguSmith manje zifile ziphelile ngemduli ziwela abantwana imigwaqo itara iphelile basilokufaka itara emgwaqweni izibhedlela zonke azila mbheda
Studio 7 njani ndabasakazi hayi thina siziphilele thina hayi sibona iy'ndaba ezinhle lisetshulela zona lapho hayi ezilohlonze iy'ndaba zakithi hayi bengisacela ukubuza nje ukuthi kanti uChris Gande sowaya ngapha Chris Gande ngabe sowaya ngapha uChris Gande hayi samgcina kudala
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo lingakhohlwa liyalandela uhlelo le-Live Talk kuhlelo lwabesifazane asiyihluzeni bomama sixoxa ngomlilo ovuthayo eCalifornia khonapha eMelika Okwanamhlanje muli eZimbabwe sesichaye kwazwela siligqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo ngudabo kancube ngisithi lilale lingakhohlwa ukusilandela ngo-VOA Indebele WhatsApp channel.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.